Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 2 kuMpalakazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-ILO ihlupho sihlangana lazo in our quest for social dialogue, ukukhuluma nehulumende yethu le-business. So sabonisana the challenges we are facing.
Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, abaqhatshi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelisa ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa.
Nxa ubaba umthulu minister inflation yehlile, engxenye ingabi yehlile xa besijonga emaphepheni.
Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka, lanxa umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazifikelanga, osokukhuphula inani labahlaselwa ngumkhuhlane wengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umqondisi wenhlanganiso emela izisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, uMnumzana Gilbert Fosson Hongbo, uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, abaqhatshi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelise ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa. UMlondolozi Ndlovu usethelela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare, uMnumzana Hogbo uthe loba nje eleZimbabwe libhekane lendubo zomnotho, kusobala ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisa okuhluphayo. Uthe ukuze kube lokuzwanana phakathi kukahulumende nezisebenzi zakhe, kumele kube lokukhumisana umlotha.
Ngifuna ukukhuthaza sonke ukuba sisebenze sonke ukuba singenzani ukuba sithuthukise amathuba ukuba wonke umuntu athole okungamphilisa.
Uqhubeke wathi phakathi kwamazwe wonke asemhlabeni, amazwe akuzekazi e-Afrika yiwo alokungalinganiswa kwamathuba okubangela ukuba kube lomehluko omkhulu phakathi kwabaswelayo labatholayo. Uthe ukwehlukaniswa kwamathuba emhlabeni jikelele ukwengezwa lubhubhane lwe-COVID-19 ndawonye lokusetshenziswa kwemitshini yakulezinsuku osekwenza amanye amazwe asalele emuva. UMnumzana Hongbo uthe uhambo lwakhe lolu lumenze wabona ukuba eleZimbabwe liyazama ukuthuthukisa umnotho walo lanxa kule migoqo elibhekane layo efana lezijeziso zomnotho. Ekhuluma kulomhlangano omphathi ntambo kahulumende obona ngokuphathelane lezisebenzi, uMnumzana July Moyo uthe uhulumende ujabulele uhambo lukaHogbo njalo uzathatha iziqondiso aziphiweyo.
So I'm happy for you to be here and we are organized in a tripartite nature.
Ngiyathaba ukuba ukuleli, thina siyazwana njengohulumende, izisebenzi abanhlanganiso ezizimeleyo namakhansili ethu.
UMnumzana Hogbo ubuye kweleZimbabwe izolo wahlangana lohulumende, izisebenzi labaqhatshi abenhlanganiso ezihlukeneyo efuna ukuzwisisa ukuba basebenzelana njani kuleli. Omunye ophatheke emhlanganweni lowu emele izisebenzi engunobhala weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, uMnumzana Khuda Kwashe Munengiwa uthe umhlangano lo lohambo lukaHongbo kuzancedisa eleZimbabwe.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-ILO ihlupho sihlangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma nehulumende yethu le-business. So sabonisana the challenges we are facing, essentially akaso yena azomalungisa, sifanele ukuthi sikhulumisane nehulumende yala nebusiness lapha silungise ama challenges lawo. Sambonisa ukuthi hayi tripartite negotiating forum seqalisa ukusebenza but iyayenza ama baby steps. We want it to run, we want it to work much effectively.
Ugodwa osebenza engumbalisi umnumzana Themba kuyemoyo uthi imihlangano efana lalowo akayisizi lutho nxa abaqhatshi bengalungisanga indaba zeholo.
Siyadana vele ukuthi udirector we-International Labour Organization nxa ebuye eZimbabwe ukuthi azozwisisa ngesimo zezisebenzi, kutholakala ukuthi inhlanganiso ezimele izisebenzi kazinxuswa.
Ingcwethi zithi uhambo lukamnumzana Hompo luqakatheke kakhulu kwele Zimbabwe ngoba yilo elizathatha isikhundla sikamongameli we-ILO conference ngomnyaka ozayo. Ukusasa umnumzana Hompo yena odabuka kwele Togo njalo engumkhulu we-ILO wakuqala ukuphuma kwele Afrika uzahlangana nomongameli Mnangagwa emzini we-State House. Izisebenzi kwele Zimbabwe ziyakhala ngenxa yeholo ezithi liphansi kakhulu kubangelwa ukugugudeka kwemali yeZimbabwe Code yona eyawa isisindo ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% selokhu yabekwa okusemthethweni nguhulumende ngombimbitho lonyaka. Iningi lezisebenzi lithi alenelisi ukuthenga ukudla, ukubhadala indleko zesikolo lokugcina imali eyokwakha lokuya kukhefu ngenxa yesimo somnotho. Ngimele iStudio 7 iseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Uhulumende uthi uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni luzaphungula lohlelo olusungule namuhla ewange olukhangelelwe ukwengezelela lapho okwakhiwa isitichi. Ukwengezelela amagetsi lapho kwakhiwa isitichi esikhangelelwe ukuphehla i 720 megawatts lesinye ese 200 megawatts esebenzisa amandla elanga. Umkhosi wokusungula lolu hlelo oqhutshwa namuhla lapho obekulomongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, umgcini sihlalo wenkampani yeZesa Holdings umnumzana Sydney Carter, lezinye iziphathamandla zikahulumende lezenkampani yeChina axhasana lazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka lanxa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Umnumzana Ncube wethule lokhu kuluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende alwethulele iphalamende ngeviki edluleyo. Uthi lokhu kwabangela ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold ZIG kanye lenhlelo zebhange elikhulu lesizwe le-RBZ. Kusenjalo ingcwethi yezenotho yasemelika elodumo uSteve Hank uthi eleZimbabwe lilokhu likhokhela emazweni omhlaba nxa kukhangelwa inani lokukhwela kwentengo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso emela isisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Ubaba umthulu minister esithi inflation yehlile engxenye ingabe yehlile ngabe sitsho emaphepheni kodwa ke mina ngizakhuluma mele abantu abaphansi ukuba bathengayo uzananzela ukuthi khathi esingasikhuluma kanje uzathola $1 is equivalent to around $25 $26 xa sibalisa ngale ifigure kahulumende esemthethweni e-Reserve Bank ikokukhona. Kodwa nxa isisebenzi sesingena esitolo sesithi siyathenga uzananzela ukuthi irate abayenza siyena leyo uzathola abanye nxa usuyiconvert irate xa usebenzisa i-RTGS usenza iswipe ungayikhangela kuthi athole tebula ezingezitolo ezisuka kubo 35 $1 US to 35 bond.
Umnumzana Ncube ukhulume njalo ukuthi kube lokuhlaliseka kwe-rate nxa sikhangela umkambo omnyama kanye le-bank rate. Likubona njani lokho?
Yikonjilo ukuthi eyangapha kule e-Reserve Bank ikhona kobo 25 samuza ku 26 but yomkambo omnyama sikhuluma kade kathesi kwezindawo uyayithenga ama 40 kusiya ku 43 so asiboni thina kulokwehla asiboni kulokwehla njalo futhi kubuhlungu ukuthi nxa vele uminisi sesitsho njalo ngezindaba zama ukuthi lo mkambo omnyama i-black market lawo sebeyilegalize phela besa kana ukuthi uMinister vela akhulume ngayo ukhulume sikhali uMinister akhulume ngaleyo akhulume nje semthethweni leyana eyomkambo omnyama vele ihlisi ingabi khona yikho vele ukuthi as long leyana eyomkambo omnyama ikhona iinflation zahlala lokhu iproblem ngoba yiwona abantu abagangile abamanipulate izinto kwenza ukuthi ikho indaba ze months sisikhathi lezi sikhubeke zihluba idola lethu labaliphela amandla so ngezinye indlela thina njengabantu esithenga isiphansi siyakuzwa uMinister ukuthilo kodwa practical asikuboni kusenzakala sibona nje lokhu izitransfers siyaphezulu abantu bethwala nzima nxa bezama ukuthi bathole idwala eAmerica kumkambo omnyama.
Ingcwethi yezenotho eseMelika lapha uSteve Hanke yena ngomgqibelo okhiphe umbiko esithi iZimbabwe ilokhu iyo ele inflation ephezulu kakhulu nxa sikhangela amazonke omhlaba esithi ifika ku 1198% ngomnyaka. Ili ubona sengathi lokhu kulokhu okuliqiniso na ukuthi intengo yempahla eZimbabwe ikhwela okwedlula kwamanye amazonke omhlaba.
Yes, lokho kungaba liqiniso la ngangela ufakazi la kwezindawo zokuhamba kanjani. Kodwa kungani ngifuna ukuthi leyo mcabango ngathi ngiyawuthenga kuyilokho. Kuhlupe sibalale ukuthi eZimbabwe akula umuntu okontrol izinto. Lowana oyabe efake iprice yakhe wena nga usiya ku-RTGS awusoze ukwazi emthina yokubhalweni yoba sokuthiwa umthina nga usuzimezukayile irisithi uyayidivida. Won't you know intengo othenge ngayo last month akusayiyo isikhuphuke yaphezulu ngerethi so ngokunjalo lo okufakazayo ekufaka leyo ndlela engayiwenza iresearch kodwa lathi sikubonayo iqinisweni ukuthi inyanga yanga sekuholile njengezisebenzi siyananze ukuthi nxa usuthi uyakuthenga ukuthi angelandelayo kwezinto lokuyithenge ngemali ethi nxa usenza RTGS yabisiqansile imali zethu azindawonye ngendlela ziyanotstep zihlala ziraiza siyaphezulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umanyano weSADC undawonye lenhlanganiso eziphathisa uZulu uthi kudingakala usizo ngokuphathisa emazweni angezansi ye-Afrika lapho okulabanengi asebesifa ngendlala ngenxa yesomiso. Iziphathamandla zamazwe lenhlanganiso ezijeneze ngenomhlangano oqoqwe yiSADC indawonye lomanyano United Nations lezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithe kule ndingeko yokubuthanisa imali ezaphathisa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ka-2025, umphathintambo wezemali uMnumzana Ncube uthe ugatsha lwakhe lubeke eceleni i-813 million ZIG eyokuphathisa abalambayo abasemaphandleni abayizigidi eziyisithupha 6.2 million kanye labasemadolobheni abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million. Uthe uhulumende ozaphathiswa zinhlanganiso ezizimeleyo ngemali yokudla kwabalambayo engamadola emelika izigidi ezilikhulu i-$110 US, kodwa lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso ephathisa abalambayo e-World Food Program yehluleke ukubuthanisa imali yokuphathisa abalambayo eneleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo omnotho wezakhamizi ezihlala endaweni okwenjiwa kizo amatshe aligugu e-Mining Affected Communities United in Action kwele South Africa yethesa umphathintambo ogatsha lwendaba zamapholisa uMnumzana Senzo Mchunu umlando wokwethula inkulumo elokuchwasa ngobuze i-xenophobia ngemva kokuthi ethe kuqathekile ukuthi abantu bakhumbule ukuthi otsheketsha abadinga ukuhlengwa osokwedlule inyanga bevalelwe emgodini wegolide eSoutfontein eNorthwest kulelo lizwe ngabantu bokuza. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Mining Affected Communities United in Action uMnumzana Meshack Mbangula utshele iStudio 7 ukuthi kubaphathe kabi kakhulu ukuthi emhlanganweni ngolwesihlanu lapho bebukhangelela ukuthi umphathintambo uMchunu uzobatshela ukuthi otyeketsha abasemgodini bazahlengwa nini njalo njani, uqede sonke isikhathi ebachazela ukuthi yizigangi eziselizweni ngokungekho emthethweni.
Sina sithi khona into okuthiwa ubuntu. Government yethu mayenze sure ukuthi while nayo le rescue team yakhona ingakacali ukusebenza, abantu mabanikezwe amanzi, mabanikezwe ukudla. Because asifuni ukuthi sitholekale mase kuthiwa kuyongena lapha phansi kokhishwa abantu, ukhishwa idolo. So sithu government save impilo zabantu abantu laba lapha ngaphansi hayi ukuthi mhlambe ilwane abantu
umnumzana mchunu ubangela ukuthi kuthela ukukhulu futhi ngesikhathi sithi uyazi ukuthi bakhona abafuna labo tjeketa bokuza bahlengwe ngoba sebe bagqomile.
There were many people who spoke. They said
iningi lenu ebelikhuluma lapha lithi njengezakhamizi lingene umsebenzi wabotsheketsa ngoba lilambile njalo lingelamsebenzi kodwa lisitshele ukuthi indaba emgodini lapha ugcwele abezimbabwe labemozambique.
So many Zimbabweans overtook you and they are here in numbers.
Umkhokeli wezakhamizi zelokishini lekhuma lapho iningi labotsheketsa laba abahlala khona umnumzana Thembile Botman uthi akuzwisiseka ukuthi kungani ngesikhathi kufanele kuhlengwe abantu abasengozini yokufa kuqalwe ngenkulumo ende echaza ukuthi ngabokuza.
Sicela ukuthi asibakhipheni bonke labantu ukwenzela ukuthi noma benze imposiso akwazi ugovernment ukubajaja ngasomething akukhathalise ukuthi badawukaphi. You must remember, ukhumbule ukuthi le mine sisakhula thina bezisebenzwa ngabantu abadabuka kulamazwe Mozambique, Lesotho, Zimbabwe. Abo bebesebenza la.
Ingcishi yezomthetho wezamalungelo luntu umnumzana Mamehlwe Sebei uthi okufuna kwenziwa nguhulumende lokhu ukwekela abantu befela emgodini ngesizathu sokuthi ngabokuza yikwephula isisekelo sombuso. Uthi section 11 wesisekelo sombuso weSouth Africa ukubeka kucace ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuphila. Lokhu uthi kusekelwa njalo ngumthetho womhlaba u-Article 6, 1, owe International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, wona othi wonke umuntu ulelungelo elungasusekiyo lokuphila.
That is a speech with of a minister of apartheid regime.
Inkulumo yakho mphathi ntambo mchunu ifana xa thulisa sethulwa ngabaphathi ntambo bakahulumende wongcindezelo. Yonke inkulumo yakho isela ukuthi laba bantu ngabe Zimbabwe ngabe Mozambique utsho ukuthi bona akusibo bantu.
Kusenjalo tsheketsa laba baqalile kuphiwa ukudla lamanzi lamhlanje ngemva kwesinqumo somthethwandaba. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe kuza kwenziwa uhlelo lokubahlenga wathi loba bezaphathwa kahle kuhlonitshwe amalungelo abo bengaphuma emgodini bazajeziswa ngumthetho ngamacala abalawo. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula ichumi babhubhile ngemva kokuhlaselwa ngamabhomba eSyria leRussia esigabeni se-Idlib lesigodlo saleyo ndawo. Lokhu kubikwa iziphathamandla zeSyria ezaziwa ngokuthi ngama-White Helmets ezisebenza lapho okwelabaphikisana lohulumende walelo lizwe. Ukulwisana lokhu kulandela ukuthunjwa kwedolobho le-Aleppo ngeviki edluleyo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazivikelanga njalo inani labasakhulayo abalomkhuhlane wengculaza lihamba phambili uma liqhathaniswa lelabadala. U-Anastasia Ndlovu usethelela laludaba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, uDokotela Nasisias Zwanga uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa akukhethi ubulili lobudala kodwa kwabatsha kuhamba phambili ngoba bagcina besiya emacansini okungela kucabangisisa.
That's a major risk. You know, most people when they've taken one or two
abancane labadala bayathatha izidakamizwa begcine bedingeka besiya emacansini okudala ukuthi inani labatsha elibanjwa umkhuhlane wengculaza likhule.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatranyati uthi benza konke okusemandleni abo ukulimukisa abatsha ngengozi yokuthatha izidakamizwa lokuya emacansini bengazivikelanga.
Yeah, iNational AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama-drugs ukuthi abantu nxa sebengena kuma drugs basaze bebe lempila kahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama behaviors angakhozela ukuthi bethathe HIV kumbe bememethise HIV kulawo abanatha amaphilisi nxa umuntu sevele sekuma drugs asaze nathe kuhle amaphilisi akhe lokhu kuzayenza ukuthi impila kahle yakhe ingabi kuhle.
Olwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo umnumzana Efoti Dube uthi kusasenzima ukunqanda abatsha ekuyeni emacansini ngemva kokuthatha okudakayo.
Njengesizwe sesibhekane lokunzima okukhulu ngoba ukuthatha kwezidakamizwa ngabatsha kuyakukhula ezweni okugcina njalo kudala okunye okunzima ngoba inani labatsha asebebambe umkhuhlane liphezulu kulelabadala. Kubangelwa ukuthi uma sebethethe izidakamizwa abasoze bakwanise ukuzibamba lokucabanga ekusasa.
Unkosikazi Nokuthula Nkiwane uthi wazala indodana yakhe ingelamkhuhlane.
Uyabona okwenzakala emikotweni phandle lapha kunzima. Unkululeko ngamzala engilangculazo ngokwazi kwami kodwa uthe esevela eyunivesithi ube esengogulayo sathola ukuthi ubesenatha edakwa khonale esikolo. Seba nje ingculaza okuhle ukuthi usengenile ehlelweni kodwa ke uzidingile umkhuhlane khonale.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe limanyane namanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lweWorld AIDS Day izolo. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ababona ngezempilakahle abeWorld Health Organization bathi indikimba yokunanza usuku lweWorld AIDS Day lolu ithi take the right path. Ngesikhathi abezempilakahle bephakathi kokulimukisa abatsha ukuba bahlukane lezidakamizwa ngoba okwamanje eZimbabwe ingculaza ikusilinganiso sechumi lantathu ebadaleni i-13% kwabatsha isilinganiso siphezulu kakhulu kulabo abaleminyaka esukela kumachumi amabili kusiya kumachumi amabili lane. EZimbabwe kulabantu abayi 1.3 million abafumana belengculaza ngomnyaka ka 2022 kuthi abayi 98,000 babo kwakungabatsha abangamankazana abaleminyaka esukela ku 10 kusiya ku 19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden usesule wonke amacala abesetheswa indodana yakhe uHunter phambilini kokusuka kwakhe embusweni esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngoZibandlela. Nanxa eke wafunga ukuthi kasoze akwenze lokho uBiden wethule umbiko ezolo esazisa ukuthi uthethe lelinyathelo ngoba enanzelele ukuthi ukubotshwa lokuthonisiswa kukaHunter kwenziwe izitha zakhe ngezizathu zombusazwe. UHunter ubesemelele ukugwetshwa ngemva kokufunyana elamacala okuthenga umbhobho ngaphandle komthetho kanye lokwehluleka kubhadala imithelo edlula isigidi samadola i-$1.4 million. UTrump ukusolile okwenziwe nguBiden esithi yikwephula imithetho. Kodwa laye uTrump wenza okufanayo esephuma embusweni kuqala lapho akhulula khona ubabazala wendodana yakhe njalo wesula amacala ayesetheswa abanye ababekuhulumende wakhe abafana noMichael Flynn. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyinto eluhlupho kakhulu eMelika indlela okusetshenzwa ngakhona ngokuba umthetho esikhathini esiningi siyawubona usenziwa lokho okuthiwa ngesiNgisi i-politicization. Sekwandile kakhulu ukuthi uthole sekulomthetho wama-Republicans, umthetho wama-Democrats ususetshenziswa ngendlela esibona bekusola nxa kusenziwa kwamanye amazwe. Kuyakhathaza ke khona lokho nxa sikubona kusenzeka. Izikhathi eziningi omunye umuntu bengeke bekuzathiwa khona haya kuvunyelwa ngokukwenza kodwa uTrump laye wakwenza babakwenze vele akwenzileyo uBiden asontwentsha kulokuxolela abantu kakhulu abavela eqenjini elithile eMelika. Lokho yinto esiyajwayeleka yazinza yahlala. UTrump wakwenza uBiden uyakwenza ngethemba basezaqhubeka bekwenza vele besiya phambili ikakhulu ngoba iAmerica sihlukene kakhulu phakathi kwezembusazwe lokho okuthiwa yipolarization ngakho kuza kwanda ngokuya kwesikhathi.
UBiden uke wafunga phambilini wathi kasoze awesule amacala endodana yakhe. Kuyini okwenze waguqula ingqondo?
Lokho ayekutsho wayekhankasa, wayesadinga ukuthi abantu beMelika bambone njengomuntu lwanokuthiwa uhamba lomthetho okuthiwa i-rule of law, ukuthi kakukhathalekile ukuthi olecala ngubani, umthetho kawulandelwa, gwetshwe, kwenziwe zonke leziya zinto. Wayengumuntu oziveza ngaleyo ndlela ngoba wayefuna ukuthi aziveze ngaleyo ndlela, ikakhulu ngoba ama-Republicans babemsola kakhulu ukuthi kusengenzeka ngenele ekuthonisisweni komntanakhe kumbe esigwebeni somntanakhe. Kodwa ke njengalokhu engasabi ngu-president sekungena uTrump, kafuna ukuthi achiye umntane phakathi kwalokho okuthiwa i-legal jeopardy engozini yomthetho. Ngakho ke usemkhipha. Kodwa ke kuzaba yinto ezaxoxwa kakhulu okuzakhampenwa ngayo eminyakeni njalo ezalandela, okhethweni oluzalandela eminyakeni eminingi kusiya phambili, ukuthi kambe umthetho usetshenziswa ngendlela efaneleyo yini ekuxolaneni lapha. Kodwa ke njengoba senke ngatsho, vele sokwandile eMelika ukuthi sikubone khona lokho. Kwakungenzeki kudala, kodwa hayi sekusenzeka kakhulu.
UTrump laye sesike samuzwa esithi uzaxolela labo abavalelwa ngemva kokwenza udlakela edale lephalamende. Singathi okwenziwe nguBiden lokhu kumupha yini igunya uTrump ukuthi ngempela ebakhulule labo bantu?
Kakhulu okwenziwe nguBiden kumupha igunya elikhulu Trump. Ubeveleza kwenza uBiden engakwenzanga, kodwa ke nxa uBiden esekwenzile sokumgeza uTrump ngoba akasenzi lokho kubonakala kuyinto engakazi yenziwa, sesenza osekulokho kuthiwa ngesiNgisi normalize, into esihamba esijwayelekile esilisiko lokwenza izinto. Ngakho ke sikukhangelele thina esikhangela ngezombusazwe labantu izakhamizi lethemba zokukhangelela ezeMelika ukuthi uTrump uzangena uzabaxolela labo abahlasela iPhalamende ngesikhathi sekuwine uBiden. Ngakho ke kuzahlupha kusiya phambili iMelika indlela esisebenzisa ngakhona umthetho, ngoba sisandisa kakhulu ezepolitiki emthethweni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sibone Studio 7, simbone, ngibingelela wonke umuntu nje kuStudio 7. Kodwa ke osokumkhathaza kukodwa, manje ma kukuthi abezanu bayalwa bebodwa bebanga upresident ukuthi bazafake nanku Congress, anti Congress yikho lapho okuthethwa khona upresident wezanu. Thina singena thina okwethu labo kufanele ukuthi sikhulume ngakho kukodwa, kufanele sikhulume ngento eyodwa ukuthi hayi kungayenzakali into eyayenziwa ngo-2017 ukuthi izanu yasebenzisa amasotsha elizwe echayi khube ekhipha umgabe kathi bona sebezibona i-restore yezanu pia, which is wrong. So nathi singakhonsentrate-a kulento le, angiyiboni isinika ingqondo engasinika ukuhlakanipho kuya phambili ukuthi bayenzani kuzanu pia. We don't care. Thina esikhuya care ngakho ukuthi they mustn't even try, bengazami lokuthi bezame ukunjani ukuyi-infiltrate-a laphi ku-constitution yelizwe, ngoba i-constitution yelizwe alibuvumi khonokho.
Silesicelo njengezakhamuzi ze-ward, si-ward 11 eMgusa. Abantu be-anti-corruption bonke nje ama-department kahulumende babuya mhlaka 26 bezoyenza umhlangano bezositshela ukuthi konke okwenzakala okungekho emthethweni. Bayabuya kusukela mhlaka 1 November baze besebeqalisile, but asibaboni umonakalo lokusiba wesi. Izihlahla ziyaganyulwa mahlayane eforesta, imizi yangena taputapu, umonakalo uyanda. Sicabanga ukuthi babezosirobha babengalaqiniswa, yibo abavumela abantu ukuthi ithengiswane endaweni, yabona imali yakhona bayidla bonke.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho ukusithumela imibono yenu. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk luyalandela. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siluqhiba lapha. Uhlelo lwehlanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.